emhlanganweni asivumelananga. Iproblem ekhona ukuthi kuma 9 seats lawa kumele sibe labo. Wesi sithi thina amanye ama unions a registered kumele lawo angene konapho emhlanganweni. So izimta ila ma-seats angu 3 out of 9. And then i-PSA lawo ila ma-seats angu 3. Thina sibe 1. So wesi sithi thina izimta kumele inike abanye. For example, iColors ibanike 1 seat yona isale the 2. And then i-PSA lawo inike abanye like i-SESA. Kumbe izilawo 1 seat yona isale the 2 kodwa iPSA ngezimda abavumelani la kuona bafuna ukuthi babe la ma-seats angu 3 and then iPSA 3 abanye lawo basale phansi. So thina sivumelani la kuloku sifuna umuntu wonke abe khona because labo balama constituents abo that they are representing.
Pho sekuzathiwani manje?
Sizahlangana njalo kusasa. So thina njenge-PTZ siza consult ama-members yet but we sithi thina nakunjalo abantu wonke they are saying yithi esenzela ama-problems ku-PSA. So sithi thina we are prepared ukuthi sinike isithi yona leyo esilayo kulamanye ama-unions lawa. Thina sisale phandle bona bahambe baya-negotiate.
Ye, ungasitshela ngodaba lwama-bonus ukuthi luhamba njani?
Indaba yama-bonus leyo iyahlupha because thina njenge-PTZ sakhuluma kudala ukuthi kwesikhangela ukuthi uhulumende asitreat-e njengamanye ama-civil servants. Singakhangela amasosha banikwa ama-bonuses awo ngo-November on their payday. Kathesi banikiwe ama-salaries awo on the payday. Kodwa thina bathenjiswa sizanikwa ama-bonus ngo-December. But u-December sefikile and then i-payday isidlulile. But kathesi asikanikwi ama-bonuses. Those are information that is not official ukuthi ama-bonuses azanikwa on Friday. But indawo yona leyo izwisa ubuhlungu kakhulu. Wesikhangele ukuthi lathi sitreatwe njengabanye. Wesikhangele ukuthi ama-bonus ethu sinikwe on the payday ukuthi yenzele ukuthi si-prepare i-Christmas lemuli zethu. But akwenzakala leyo ndlela yona leyo. Kuhlungu lokhu kakhulu.